Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingani fuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba esithi iningi bese ligqoka amamaski entanyeni lingasalandeli limigoqo.
Asinaso isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandlaleli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lelo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imfoqazo lo ubuvele usubhoqile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka amamaski entanyeni lingasalandeli limigoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka amamask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebaningi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinaso isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke beboshelwa ukuthi cha ngabalandela imigomo, kwathi namasokudlulile makuzovula umnotho ko August September bekungekho ukuthena okwehlukile. Kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle kungaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ukubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjani?
Amanyathelo sethu ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehlise izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Na empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele yenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakazi kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka kwemkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazisingayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba yakhuphuka kwelaseMelika nelase Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto esisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Uyindlela sibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seze ukuthi cishe lomkhuhlane ukuhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lophepha kufanele ukuthi kukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bajwele insolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kwezibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikeze abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani emthizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazisise kahle ngoba sokunezinsolo eziningi ezokuthi lo mkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakale into ezithile
umnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus izolo.
Yebo 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 mthaka komuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane nalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe sivame ukuphindela ekhaya ukuyobona isihlobo labangani silukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama
Ivandla leMDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uza kwenziwa eHarare ngomgqibelo Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni le Rainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephephile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imisebenzi emkhulu njengale ngalesisikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani. Indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu-4,000. Kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhashwa ngenyawo. So ebandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bekhangela ukubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize i-Ministry of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela ukubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle namapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-Extraordinary Congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo ukubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MPC TV kuyatholakala lokho. Akumelanga kusimangale so, kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-Extraordinary Congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje wayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasa lolu daba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhla ka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole i-suspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe-MDC kanye lo-president ukuthi udaba luphuqhubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphendule lolo daba. Semva ke olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abanobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendule ngoba into kazibamelanga kuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuzo sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict. Agent chamber application for a court interdict. So the agent chamber application iyenzakala ukuthi izwe ngesiphangiphangi engibona izaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo iSaturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana iCongress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo ozawathatha?
amanyathelo maningi anga enzakala kanti kodwa engakutsho kwakathesi ukuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke i-high court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Isizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newsbox lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni kweminyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokgweetsi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lowakhonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama-sanctions okufakelwa iZimbabwe kufakelwa ama-sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama-sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama-sanctions. Kodwa sibeke sikubona imali kaSmith isebenza, intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu beZimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama-sanctions kumaZimbabweans.
Anginjani lokho abasazi kwaStudio 7. Ngiyiphisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi yami iphathisa lonke idlalethi simusile abaphilile. Ngiye khona ngapho sadika manesha akhethani treza sigoletu dona kuliseni kampani hofu jani lipila njani vijeti ngithi likhule lizigcine ikorona iyaphambili bantwana lizilazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lamabrethi please please siyacela nazelele ama-social distance ligcine khonokho.
Zanibonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo. Siyazizwa nje siphathamandla zezanuphemu zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi into ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona lezanuphemu mehlukukulu. Anti into eyi-1. Why bengazuka amakhwapha bona kuyibo ababulala abantu? Nabo bayabulala phela bezanuphemu. Sengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena nabantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Wabizwani bona ngoba ngabasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1 kakhulu amehluko. Into engijabulela abafowethu kabayehle baye emakhaya noba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike saba sibi kakhulu, kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya ebesiza siza abadala injivi lime laphana ichili limela kudadewethu bencedincedise laphana ngoba eshe thina phela siyazi ukuthi sihlala egangeni asisaphile ekhaya. Atleast uma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono. Le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'ntiki. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqinga nje abafowethu bechiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi sitshale senzima kuza nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanuphefu and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela bona abazazi into abayikhulumayo, khuluma amanga kuphela.
wakuruma manga wote nukuti ama poda ame valeweni ikorona vili ivili seka yako yuweza nukifu ikorona vili yuweza nukifu pela kula mtu mga kwa zili nanga kondu ukuvali poda uya beseza kupela mara vili obvious ikorona mwefe
salibona ni kustitio 7 minika malame u Adolf Shaba nitandu kubo nga nilelo zeni ilisipazo na lalendaba ilisipazo na mkwete mbega mkunga kietisha ngote okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe. Halo lona lunxuwa lolwana, akusela lutho, akusela lutho nje. So into ngayithola nje imipankwa lako konke, ngoba konke labona abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini, ngoba hhayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le-future yabo vele ayikho ku-politics. Wonke nje labana baku-political dustbin nje. Indoda eqothe ngaba khona laphana u-Abednego Bhede, hayi laba abanye laba akulanto abazayenza. Ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo, i-1 million campaign yabo abayenzayo, bekhohlwe ne-side show le yenziwa ngabothokozane Khubu, bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono. Bengena emakhaya kuma-reserva besenza ikhampeni yabo, hayi ma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukujontsha ngeke kuze kubasize.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kathi yena i-Supreme Court yathi uKhuphe akhethe ama-MPs e-alliance yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress, yena sebhizi ngokuxoshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona i-trip amalokuzi ama-councillor ama-MPs awe-MDC alliance, yathi awuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangazela kukhongresi, yikho lapha okuzakuya sokulayotha into zihamba nja. Kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha, kathi esiama-by-elections abasafuni kuwenza, babengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi anjeakwazi ukuthi wenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi. Njalo yena uKhuphe ma engena ephalamenti umelele bani abantu bakhe bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies, ngoba abantu vele bakabafuni bamele bani. Lo muntu uyabameleyo ku-constituencies ukuthi yamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu wona abezivelekhethi.
Nyambangala nje manzi lo matonga ayibe ajabuliswa ukuthi umnangagwa ukhuluma isihlobo sabo. Wayi bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha, than ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo usizani khona lokho. And uzogijimaye khona aye bancenga ngombumbo obolileyo namabeli abolileyo istedi ukuthi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje. Angikhe yabona vele ukuthi akasela support yonke indawo, usehamba engene emazweni ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport, ngoba ebantwini bantwini vele akula muntu olifunayo lo muntu, abantu bakhathele ngayo. Lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho, lento leyo kumele ibhekwe ngamehlo abomvu, yinto kumele ibhekwe impela, ngoba sekusenzakala loba yikuphi nje ama-election asetshontshwa loba yikuphi, sokuziqebezela lento lena azi ukuthi kona iZANU-PF iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje. Abantu sikhathele ngale iZANU-PF le, sikhathele laba bantu laba, abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba bantu. And ngizusize ngalaba abantu abadilizela izindlu ngapha kutwabantu behlala ezindlini becathela i-corona, ngapho abantu badilizela izindlu, abantu balala emazweni, kodwa laba abantu abalashemu labo. Mina angazi ukuthi ngobaba bobani, ngomama bobani, abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu nangazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoxile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokwahlukaniswa kwabezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-Indiana, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulethe kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo, ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umama lo kawukhanya ubuyela emuva, ukhanya lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski lazo zonke izinto ezincediswa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lo namhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi kisikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MTCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo, lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.